Okwakhathesi silezikolo ezifika 20 esizikhulume ngazo ukuthi bayakwanisa ukuthi bayenze le pilot project ye remote learning or offline learning, ukuthi abantwana bafunde basemakhaya, yababalisi bayebekhona esikolweni zona lezi bebhala imisebenzi yabo bebuya besubmita kubabalisi babo. So sile about 20 schools okwakhathesi, kodwa iprogram le isikhangelwe ukuthi vele imele ispread ilizwe lonke leZimbabwe, incede abantwana bonke basezikole ezwe lonke leZimbabwe. Uhlelo lolu sike sayenza i-online learning, kodwa sigcine sibona ukuthi i-online learning kayisebenzi ngoba abantwana abaningi abasemakhaya bayasalela emuva, abala imali yokuthenga idata, lapho abahlala khona akula i-network. That's why si-propose yo-issue yona le ye-offline learning or i-remote learning. Iyabe isebenza kanje, abantwana baye bebuya bebhala imisebenzi yabo besubmita kumakioski. Indawo esizibiza ukuthi ngamakioski, ngama-centers or ezikolweni or lapho okuhlala khona ababalisi, ukuthi ababalisi esikhulume lawo abavolontiya ukwenza umsebenzi wona leyo, waye benikiza abantwana imisebenzi behamba beyobhala ezindlini zabo, maybe every day or after 2 days abantwana bebuya besubmita imisebenzi yona leyi kubabalisi bona lawa kuma-centers wona lawa esiwabiza ukuthi ngama-kiosk.
Impahla zokusebenzisa lizazithatha ngaphi? Liyabe lisebenzisa sona isyllabus sikahulumende beliyazenzela okwenu, njalo selicelile yini imvumo kuhulumende ukuthi lenze lolu hlelo?
Siyabe sisebenzisa i-syllabus yona leyi ekakhulumende ngoba abantwana laba esibafundisayo bayabhala ama-examinations ezimset. So i-syllabus esiyabe siyisebenzisa yona leyi esijali ukuyifundisa ezikolweni. Lokhu okucela uhulumende, sike sasubmitha ama-proposals amaningi kodwa sibona ukuthi uhulumende is very reluctant ku-issue yona leyi. That's why njenge-union siqalise kuyenza umsebenzi wona lowo ukuthi sincede abantwana bethu njengoba bangahambi esikolo ikakutesi because of i-coronavirus yona leyi. So siyabe sisebenzisa yona leyi i-syllabus yabe uhulumende labo ababalisi basacrifice ukuthi labo bayakwanisa ukuyenza umsebenzi wona lowo kungela ukubhadala, ngoba siyabe siyenza for free sincedisa abantwana bethu. Ku-issue yama-resources siyabe sisebenzisa wona lawo ama-resources esilawo njengababalisi, amanye ama-textbooks ari kuma-online sisebenzisa wona lawo ama-resources esilawo amalutshwane, lakho silabanye bafuna ukuthi basincedise ukuthi siyenze umsebenzi wona lowo besincedisa. Abanye bayakhwanisa ukusincedisa even ngama-printer, siprinta imisebenzi yabantwana sibanikiza bayobhala ezindlini zabo ibuya besubmitha kubabalisi bawo kuma-centers kuma-kiosk wona lawa esikhuluma ngawo. Sizaanawunsa ama-dates ankhona ngoba khathesi sisadila i-issue yama-logistic ukuthi singawukhabisa njani, lakho futhi sikhangela ukuthi ama-issues akhona singa-mobilize ama-resources ankhona njani. But ama-dates siya-anawunsa khathesi ngoba abantwana bethu vele basemuva ku-issue ye-learning yona leyi because of i-coronavirus, ngoba since isikolo zavalwa ngo-March lakathesi abakafundi.